yikho lokho ukuthi esibili bangijabulisa ngoba phela akokhoba uzongazalelwa kiwo ngiyawuthanda kakhulu. So wamela abantu bakhona, bamela ngenhliziyo yami yonke.
Ibandla le-MDC belinqoba kulesi isigaba sakoBulawayo selilabantu abachina abazali votela kumbe lithemba ukuthi njengoba i-MDCT ingancintisi lizanqoba kuphela.
Hayi, into sezitshintshile phela iminyaka eminingi le ingathi mina ngiyabona 15 years ilokhu ngenile ekuzeni i-MDC. Abantu babebezithi bona MDC kade bevotela i-MDC kuphela ngokuthi i-MDC. Kodwa wakhathesi sebeqale sikubone ukuthi bazibuze ukuthi kanti sivotelani, kuyini abasinceda ngakho. Ngakho-ke sokutezwe sebeqale sikuthi babone ukuthi asiloqiniso lekade siyenza, asiyonto eqondileyo kade siyenza. Uvotela nje ukuthi inxa yokuthi i-MDC sokumele sivotele abantu abazasinceda, abazinceda iy'mpilo zethu. Yikho-ke sebeqalisa ukuntshintsha manje abantu sebekhangele ukuthi bavotele abantu not ibizwe lepati.
Kuyini ibandla lakho eliphathele khona abantu njalo lani ngokwenu kuyini elikuphathele imakhokho?
Kakhulu sebevota ngalokuthi baphatheleni wena kwabo. Kuyini ozawubalethela khona intuthuko ozayiletha kibo ebantwini? Hhayi lokho olokhu sesikubonile ngoba kade sikhangele ukuthi sibone ukuthi kanti okade kusehlula kuyini. Sesikubonile sakhuluma labantu basitshela sokungcono-ke manje sesisazi ukuthi azayo sesiyazi into esiyenzayo.